hayi kanti vele into ezakwenzakala lapha ukuthi izwe lonke nje sokumele kukhangele ukuthi abantu bazirholisa okunganani. Lokho ayisikho ku-government kuphela, la kuma-private companies. Ngoba nxa sikhangela lokhu nxa kuliqiniso ukuthi lokho esikubonayo ukuthi eHarare abantu abangu-18 baholi half a million, lokhu kutshengisela ukugovu nje obuseZimbabwe ukuthi nomunye umuntu kalazwelo lomunye nabanye. Lathi kusinje obulawayo singubona ukuthi into zakhona vele ziminjani. I-100% of i-budget local authority kumele i-30% ibe yiyo ekhangelelwe ukuthi ngiyeholisa abasebenzayo, kube sokusithi i-70% ibe yiyo ekhangela ukuthi yi-capital ezasetshenziswa ukuletha esingathina ngesilungu ama-services. Iholo lithatha i-70%, i-30% isale ku-service, kusho ukuthi siyabe sishortchange ama-residents. Esingathi thina yi-sewer line le-water reticulation.
Nxa laphana lawe usaku-council, babe khanya yini behola imali eningi kakhulu o-director? Kumbe kobulawayo kwehlukene lehara?
Hayi, kwakungenjalo kanti, ngoba ungakunanzelela ukuthi lakobulawayo angiboni ukuthi angazi njalo njengoba sengilesikhathi ngasuka. Kodwa ngokwazi kwami kujayelekile ukuthi Bulawayo kube nganeno kulalokhu esikuzwayo, ngoba ningakunanzelela into ezenzakala eHarare ziyamangalisa. Ngoba kobulawayo asifaki imali phambili, asithandi imali kakhulu njengakwezinye indawo. So lapha mboni ngani khona sizakuzwa, ngoba I think uChombwe yena ngwakhe wenza i-directive sahlangana layo. So khona sikhangelele ukuthi kobulawayo kuzaphuma njani. Ngothi singabambi inhlwa ngekhanda ke la iphume kube segcekedi.